umthetho nxa usephulwa awungabi ngumthetho owephulwa nxa kunezepolitiki kuphela. Umthetho nxa usephulwa awube ngumthetho owephulwa izigilamkhuba. Angikaboni izigilamkhuba mina ezepolitiki. Engikwaziyo ngosopolitiki ukuthi babanga amandla ukuthi ongabusa ngcono kulomunye nguphi. Omunye ngenxa yokuthi sesihlalweni secabanga ukuthi yena laba abanye ngenxa yokuthi bafuna ukumthathela ubukhosi kube izigilamkhuba. Namanga lawo ayisiyo qiniso lelo, yikho kwaziwa nguwo umuntu, yikho ubona kusetshenziswa umthetho ukwehlisela ukuthi hhayi qalani lime lingamthatheli ikhekhe. Yikho kukhona kuphela la, akukho okudlula lokho. And eqinisweni ukuthi nxa amazimbabwenzi bangakunanzelela including labogawule abasenseni engcolileyo nzwana bekunanzelela abazabona ukuthi bawonise isikhathi sabo.
Nanso baba ugawule.
Ye ayi yamuza ubhebhe, yamuza umzukulu wami ubhebhe lapho. Hhayi ngilalele sinto ukuthi Nkomo into engingayitsho ukuthi ngizangixolela mbijana ngoba angizange indaba yenale yokhuluma ngayo kade ngingakayitholi mengisegangeni ngapha. So kade ngingakazange ngiyilandele lokuthi ihambe njani sili angila qiniso lakho, kodwa-ke angifuni ukukhuluma into engingayaziyo njalo mese ngiyikhuluma ngendlela engayisiyo. Kodwa okukhona ukuthi ukubotshwa lokhu khona kakhulu njengoba ukhuluma ngokuthi kade kwethiwa umhlangano wabo ubungekho emthethweni, kodwa ngiyakwazi ukuthi siyakwazi sonkeni ukuthi imihlangano le iba imihlangano ebikwayo ngale emapholiseni ukwenzela ukuthi kungaba le minsindo ethize amapolisa ekwanisa ukuthi abe yiwo ancedisayo ukuthi kube lokuthula kuleyo mhlangano. Kunjengalokhu-ke kodwa-ke ukuthi bahlezi bekhala abantu be-opposition besithi bona ababanjwa kuhle ngathi kusize kutheni beyenza imihlangano naleyo abangayizange beyicele ukuthi bayebelayo emapholiseni. Ngokunjalo-ke bazahlala bekhala njalo bhebhe besithi i-ZANU-PF iyabancindezela, kube kathi umthetho wona oba ngumthetho kulandelwe umthetho obekiweyo asibe umthetho esiwulandelayo. Obhebhe iphathi zabo zigcwele amaloya, amaloya iyavela amele abe yasincedisayo kakhulu ukuthi imithetho nale ekhandiwe elizwe efana leyokuthi imithetho nxa izikhandiwe ifi ilandelwa. Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithetho ilandelwe nxa izithe yabekwa njalo imithetho yakhona ukuthi nxa ilandelwe ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani, ngoba akukho muntu ongaphezu komthetho.
Baba Bhebhe, kuyiwa nje kukhetho yebo liyakhala ngokuthi liyahlukuluzwa izano nguhulumende, liyabotshwa mahlayana nje. Akhona yini amasu, lilamacebo yini elingawenza ukwenqabela ukubotshwa mahlayana esikubona kusenzakala? Ngoba kalisoze lihlale libotshwa kuphela, lisenza into efanayo libotshwa kungela lokho esithi i-strategy okukhulunywa ngabanye abathi hayi mhlawumbe kumele lidingelane indlela libone ukuthi lingakhankasa njani abantu bengabotsha.
Inkamile ukuthi ngiqaleke ngiqondise lapha, ngiqaleke ngiqondise into amazimbabwenzi okufanele bayazi eqakatheke kakhulu. Asingake sithi nxa sinamaqhinga ezigebenga ezifuna ukuthwalisa nzima sizikhulume emoyeni. Ngokuqala lokho nathi nazo njalo sizazisebenzisa, labo abazabakwazi bazabe ngalabo abesiqathelane ukusebenza ndawonye ekudisciplini sikhiphe abantu ebuhlungini ngoba abekuyoko. Bese ngiyephendula umalumako nabugawula, umthetho abawusebenzisayo ukubopha abantu be-CCC uthi wona nxa usenza into okuthiwa yi-public gathering okutho ukuthi siyabusenzela umhlangano endaweni evulekileyo okungadlula khona abantu, endaweni ezisetshenziswa ngabantu abaningi okungafika khona abanye, endaweni ezihamba abantu abangadlula khona at any time, yikho okuthiwa khona tshela amapholisi. But nxa usenza i-private meeting kubhaliwe kusobala ukuthi i-private meeting ayibalwa ukutshela emapholiseni. Khona laba ababotshwe besendlini ine-private residence basebenzise wuphi umthetho mpilamini? Singarobhani la. Usuku ukuthi amazimbabwenzi amaningi umthetho kabakwazi, bayaqilwa ngoba umthetho bangawazi. Okwesibili, usuku ukuthi i-judiciary yethu isikhethiwe, kabasalandeli umthetho kodwa sebelalela lowo obophile udinga so.
Baba Gawule, uyamuzwa ubaba uBhebhe, kusetshenziswe uphi umthetho lapha njengoba imopha isithi kubotshwa abantu ababe benze umhlangano emphakathini bengatshelanga amapolisa. Njengokusho kababa uBhebhe, laba bebehlangana endlini yelunga le-CCC.
Ukuthi into ekhona, ngiyamuzwa uBhebhe, ngiyamuzwa afikile kakhulu inkomo. Kodwa into endihambe ukuthi ngitsho ukuthi ukhulume inkomo futhi wacaca wathi kanti njengoba behlala ngibutshwa, strategy bani abanaso. Uyazi ukuthi into engiyibonayo ukuthi oBhebhe bazahlala bekhala kuphela bethi bayabutshwa. Kodwa mina into engithanda ukuthi ngiyenze ukuthi imithetho yelizwe singabunjwa, kumele siyilandele thina. Yalo akukubi khonokwana. Yalo mina ukuthi angikwazi ukuthi abantu laba njengoba kade ngisitsho inkomo ukuthi umhlangano lowo ubusenzelwa ngani njani. Kodwa ke sengikwaziyo ukuthi imihlangano enjengayina le nxa isenzela njengoba sitsho uBhebhe ukuthi kuyazishwa amapolisa. Kodwa ke nginanzelela ukuthi kulezi nsuku uBhebhe ngabe senza imihlangano yabo eminingi vele abayenzayo, hhayi amapolisa abasazisi, sebezenzela nje. Yibo kwesinye isikhathi bababa lokuthi amapolisa egcine esinyelele sibakwazi ebese babopha. Kodwa-ke i-strategy inkomo laso nxa sesikhuluma nge-strategy soku-avoid ukubotshwa, ungafana namasele enkomo kulezi nsuku. Kulezi nsuku lamasele amadonki, lamasele enkomo agcwele eganga amaganga onke. Nxabe abantu babana besenza njalo, kwesi sikhathi abanye bakhona bayakwenza bephumelele bengabotshwa, kodwa okutholakele uyabotshwa ebesekukhala-ke ukuthi kade ingane obani babe benze nje ababonwanga labantu babenze kanje kanjani aba. Kodwa kukhona amasele amanye enkomo azihambelayo nje kodwa i-free angazange abotshwe, anamacala kodwa angaziwayo. Ngokunjalo-ke ngithanda ukuthi imithetho yelizwe siyibumbileyo ayilandelwe ukuze singagcini sikhala nazo to isandla zomthetho zesithe zafinyelela zasifinyelela.
Ngiqhubeke lawe baba Gawule khonapho, awenu amalunga e-ZANU PF kungani engabotshwa?
Awethu Nkomo, amalunga e-ZANU PF ungahamba ngathi ngiyananzelela ukuthi imihlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa ivikiwe emapolisini. Engxayini imihlangano le Nkomo ngesikhathi sena sesiphithiphi njengoba sesisizwe ezilandelayo, uzathola ukuthi imihlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imihlangano uzothola ukuthi enye iphathi ethile engxayi izaphu layo le mihlangano endaweni yaleyo ibani iphithe hayi lapho amapolisa bese siba yiwayo ehlukanisayo. Imithetho imihlangano le iyabe isaziwa ngamapolisa, iyabe ivikiwe emapoliseni iningi lakhona. Ngingazi njalo kumbe kungabe kukhona eminye imihlangano eyenziwayo ingabikwanga emapoliseni, hayi lokho-ke angilalwazi lakho. Kodwa kukhona ukuthi imihlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabikikiwe emapoliseni.
Baba Bhebhe naso
baba ntingameli u-Ian Smith ne-UDI besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sako egangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso. Kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukusheya nabanye sonke sasiphila. Lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomoya omubi umthakathi, antiphethile umuntu olomoya omubi umthakathi. La madoda lawa sesebenza njengabathakathi, sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka, sebesidla imali yonke, sebesenza lokho sithi yi-corruption kuxhwala, asisatholi lutho thina kanye nemvupha lisekho. Ilizwe selingibuyela ngokugcina nothi e-Afrika kuphela, emhlabeni kuphela. Kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactic kaSmith kiphi abawathathela umbhobho. Kambe asibo ukuthi bathandi bonoko usathandoko ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kaSmith asenza sikhathi umbhobho esegangeni khathesi, uze wasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa ngayo uSmith. Kodwa engingakutsho ngingabhili ukuthi okungapheliyo kuyahlola, engingakutsho yukuthi oGaddafi babesithi bangama-Iron Man bangaphi, oSaddam Hussein babesithi bangama-Iron Man bangaphi. Lokho kuzabaphelela one way or the other. Late warning is not a threat, ukuthi kuzaphela kuphela ngoba iqiniso abantu lokhu bebona one by one. Labanye abahuzani sebekhumbula ukuthi hayi sasithithi kumbi kuzaba ngcono, sebekhulume ilanguage ephezu. Okusalayo i-strategy zethu zenzelobazabe besibopha lapho abasibopha khona, kodwa bakutho ukuthi ukusibopha kuzakwenza hlekele ukuthi silungise ilizwe silungisele abantwana bethu bapha.
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izanu ngusatana kule mpondo, kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohla amanyosi. njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje.
Ye, uBhebhe ngiyamuzwa sifikile umzukulu wami ukuthi ngaloko okobuthakathi akwethesha izanu Pierre. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe babankomoyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona ama-church wonke nje mile abathakathi bayatholakala kiyo. Uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo. Lakubo Bhebhe kwabathakathi bakhona. Abathakathi abaloyo emini tililanga libani bebatholakala ngoba kathesi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo. I-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la. Ama-councils arunwa ama-CCC kuyanuka kubolile kuyazi kulokuganga amagovu amasela silatholakala khona. Yo la kuzani phepha khona amasela la kubo CCC akhona amasela atholakala. So nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke.
Kutwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe.
Uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo. Nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamini. Into eziningi zenzakala ku-administration. Ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela. I-implementation ye-administration. Ungakhangela ama-councils wonke across the country. Akula noma eyodwa i-council ele-chief executive ngithi u-town clerk ongowe-CCC bonke abezana. I-majority of ama-directors ngabantu bezana. So during implementation aba-implementayo ngoba ngama-staff abangabantu bezana. Number one. Number two, ngomthetho weZimbabwe, ama-council zonke azila power umuntu ole-power ngumnika. I-council ingaziqume umthetho ithi khona hayi thina sifuna kwenze so. Umnisa uyabuya athi hayi lingakwenzi lokho. Bangaphikisa abaxothi kule-power yokubaxotha. Kukhona lapha osolwayo ongigangayo ngubani, singarobani, singacathi ngemva komunye, asizonitete thina. Asikhulumeni into esobala. Yini-ke nge-example ntingamini. Khathesi right now, ama-council abezilungisela imigwaqo yawo evala amaphodoli senza konke. Uhulumende ofana nayo nguye otshaya umthetho athatha ikhampani yeHarari buyize kwenza imigwaqo yabo umntu wayo. Okunguye khona bonza konkumba. I-council embuswa yi-MDSA, i-CCC, eyiyosola ngugawuleni. Malumami, ngiyakwazi uyihlakaniphile mani ungaze wakhuluma njengomuntu wesithutha.
Babo gawule, ngamafitshane akuyiphethe.
Ngicela ukumnikeza isibonelo se-council ebolileyo yabo, elama-councillors awolileyo no-town club wabo o-CCC obolileyo i-Victoria Falls. Amasela sibile asebulale abulala ngiyamangala ukuthi bayekelelwani bona abanye abantu. U-town club babethi bama-attack bamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye, yale kakhulu bezamemvikele beyale ngenxa yokuthi bantshontsha bonke. Sebebhubhisile labana abantu ubusela obunjala buyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayisabekayo.
Ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele.
Hayi angabe ngisho nemphendulo imali mami uyakhanya ukuthi bona lapha sechathile ngomva komuniso angisaboni ukuthi engingakutho nje kuye yikuthi hayi konke singakukhuluma izanu into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu. Isihlubuluza njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi ekayinastructure ekasithi lokhu kanti lina lingakhuluma ngokwemzini ukuthi kona kabalampuphu njani lingakudingi ukuthi asilampuphu likhulumelani ngakho okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abakufunia leadership kuma-structure pho kathesi asikho lekho structure kabakwazi azathenga kwani lizakhawula lo nyaka ka-2023 yono liseliye ejelele selilizivalelisa ngoba phela sabe ugugula undibuzi siyazivula khona ngabantu begugula undibuzi lapho yini kayivalelisa khona labakuphambanisa khonani ngoba this time ziyaqala baba.
Hayi bathukanda kwaliwa ngabathakathi ngiyazi sikhulume ngabathakathi kaningi kuhlelo namhla kodwa hayi siyabonga siyabonga bakoBhebhela bakoGawule.
Hayi siyabonga thukanezi umzukulu wami othi singabathakathi. Bona yabathakathi abakhulu mthungameli bonawo.
Hayi siyabonga, siyabonga.
Hayi siyabonga ngoba ngisho ukuthi ngokuthakatha ngokukhulumisa ukuthi kuna abantu abenza njengabathakathi. So ngibona ukuthi bathe kuna ukuthakatha hayi nje. Mina siya kuna abantu abenza njengani ngabathakathi.
Hayi siyabonga bakithi.
Siyabonga Tomo, siyabonga, siyabonga mzungu, siyabonga.
Okay, bye bye.